ababili laba babotshwe mhla ka 28 Nkwenkwezi enkundleni yendizamtshina eRobert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwele Maldives emhlanganweni lapho ababikwa bebefundiswa indlela zokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabenhlanganiso yeCenter for Applied Nonviolent Action Strategies CANVAS yakwele Serbia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba beke basala bevalelwe ngemva kokukhululwa ngesibambiso sebhewu kwabanye babo abahlanu ngolwesine lweviki edluleyo. UNyampinda ungumqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana abasemajele e-Female Prisoners Support Trust, ukuthi udewa ungumqondisi we-Women Academy for Leadership and Political Excellence. Idale lithi ababili laba kumele bahlawule imali eyinkulungwane eyodwa yama-RTGS, i-1000 RTGS, baye emapholiseni nsuku zonke bangahluphani labafakazi bakahulumende njalo behlale emizini kukheli abazinikeze uhulumende. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Moyo uthi ukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu.
Njalo nxa sinanzelela ukuthi ezikhathini eziningi amacala kula cala elibambekayo eliyabe lenziwe ngalaba abantu kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukuthi laba ababusayo kuyibo ababencindezela abantu ngesikhathi sikaMgabe. Njalo sikukhayelela ukuthi into ezabangcolisa international community nxa sesikhangela ngendaba zema-human rights.
UMnumzana Charles Nyoni, ingcwethi ecubungulana ngezombusazwe, uthi ukubotshwa kwabalela amalungelo oluntu sokumele kulwiswe emithethwandaba.
Ukubotshwa okwenza abantu abalela amalungelo kuleli lizwe laseZimbabwe nje kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kaMnangagwa lonje uzimisele nje ukuncindezela njalo ukuvala le esingayithi yispesi yethu thina abalula amandlelo kaZulu. Njalo uhulumende lo uwesu ukwedlula umuntu uhulumende owayekhona owayekhokhelwa nguMgabe, ngoba lo nje uzimisele ukubulala abantwana bakaZulu njalo ukuchitha igazi vele kadondi njalo kacabange kabili ngakho nje.
Ulungile Nkiwane oyintatheli izindaba uthi uhulumende sokumele ahlale phansi akhulumisane labenhlanganiso zamalungelo oluntu bavumelane iziqondiso zokulawula ukusebenza kwazo.
Ngendlela izinto esihamba ngayo lapha eZimbabwe sokumele uhulumende afake i-framework ekuthi abalwela ululungelo labantu babona ukuthi basebenze njani, besuka ngapi besiyafika ngayo. Ngoba indlela esihamba ngayo ngokuthi manxa bona sebesenza imisebenzi yabo ngendlela eqoqekileyo, uhulumende yabe sebebona ngazani sebemnyathela amazwane. Njalo kunjalo siyakhuthaza ukuthi uhulumende afake at least i-framework ezaguide ama-operation.
Kodwa abanye bathi uhulumende ngabe eqondile nxa ehlola indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ehlose ukuvikela uZulu. Unkosikazi Velaphi Ncube isakamuzi seHarare uthi uhulumende uqondile nxa ehlolisisa indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ekuqaleni komnyaka kwaba lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezaphatheka kudlakela olugcine lusiba lomonakalo okubhidlizwa kwempahla elizweni.
Mina ngibona ngani nxa uhulumende ehlolisisa inhlanganiso zalabo abalwela amalungelo oluntu kwenza kuhle, ngoba lokhu kungabe kuyindlela yokuvikela uZulu ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi abantu laba nxa bephuma ngaphandle kwelizwe bayakwenzani. Ngakho-ke akumelanga kusole lokho kwenziwa uhulumende.
Lokhu kungezwani phakathi kukahulumende labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kuza ngesikhathi isimo elizweni siqhubeka sisiba sibi ngamandla kubangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Lokhu kufuthelana elizweni sekengezelwe ukwethuselwa kwamabandla aphikisayo ngokukhuthaza ukutshengisela phezu kokubhidlika komnotho welizwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engathatha amanyathelo akhanyayo okulungisisa lesi simo. Mele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.